Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
So we started ukuthi sihlale izihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngenjani esilalelo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi ngabe sihamba siphakamisa amaflaga lase sisinda silambile.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo.
Lento besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le nzondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu.
So kulokwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela imibiko ethi bazahlaselwa njalo kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo ekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu lusemthethweni njalo ithi ukubotshwa kwamalunga ayo osokuke kwenzakala imizamo kahulumende yokuyibhidliza. Odokotela bona sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Sixoxele siphathamandla se-ATUS umnumzana Mduduzi Jubane wasichazisela okunenge.
Ukuqhubekela phambili yikho kanye sibili ngoba isimo esikho khona zezinto akukaveli into ziyawe siyabona kathesi khuluma kweviki leyo so okwanamhlanje umuntu wonke nje udanile ukuthi kanti labo kuyavuka khona isalari azisikwanisi ukuthenga umentizi yini kumbe ngihamba njani. Njalo futhi osesikucabangele ukuthi yabona ukuthi sihambe siye kutane emalokuzingane ezindaweni sele kuza khanye ngani i-victimization iba easy. So sibona ukuthi endaweni lapho esabe sikhona sitshengisele khonapho ukuthi silakho ukukhalaza nabo sazisa abakhulu bemahofisi ukuthi babonisise bakhangise labo ukuthi vele indibo zikatitsha seziphambanisekile especially kwi-general welfare kuphela khonapho.
Litshengisela njani? Liyabe lisezikolo kumbe emgwaqweni?
Ya kusasi kukhangele sisile khonapho sathi ukuya emgwaqweni uyabona kakhulu thina especially thina belokuza ungena nje esitridini wakusuyathengisa kungathengiseli uyakhona ukubuza ukuthi uyangaphi namhlanje so vele ngabantu abavele besidinga ukuthi sabasibamba bakuvalele zense besenza into yabo abayifunayo. So ukuthi thina sizihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngenjani esilalelo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi ngabe sisahamba siphakamisa amaflaga lase sisinda silambile sinendlaleni so sesizihlalele.
Okuyikho elikukhalazayo kahle kahle ngalesi sikhathi kuyini?
Imali yethu leyi engase inuza every day every time sangenzelwa kade sivele ukuthi ayisekho anjeyabona thina savele sakhuluma kuqala laphana sisahlupana lako umthuli ukuthi no thina sifakeleni imali yethu ngama-US dollar njengathi vele isi-rating oh isi-rating ekhalenzi isalari yethu ngendani ngama-US andla because into sivikela kithi anjeyabona bona bakuzivalavala ukuthi yethu amakhushini siyakhushina siyakhona but ikhushini is not doing anything amaphandleni ngapha zikhathele ngokwehlukana le muzi uyabona ukuthi usuke uye emsikolo ufuna i-$40 yokuhamba yokuphendula imuli ngapha ingapha e-town wena ungala abantwana awukwanisi ukuthi bayendlala ngapha umama laye bebambahamba edorobheni olungala emakhaya so kwakathesi ukuthi uhambe usiyaphenduka sakwanisi yawa vele ilokuzeka ama-families kanye sezikulokuza sezixeda infact anjeyabona because we are bound to live 90 days away from our families ungathi uphenduke khonapha phakathi kwelokuza akuna into yakhwanisa ukuyenza akunamali zakhwanisa lama amaphitha akhona athi abe mazivi sokunzima ebantwini. Elakusasa nje kuphele ukuthi kusasa sikwanise ukubuthaniswa nje ukuthi sibuthele lapha njengabantu abasebenzayo ukuthi lathi sizokhanya ukuthi silani kusasa. Akusekho abantu uduko olukhulu lolu kwase siyaluphala. Khonapho kumele ukuze uphume emsebenzini nge-65 years konke kungezo.
Intengo yempahla ke iliphethe njani le yamabhasi?
Intengo yempahla. Bona abantu bayaze sithi irate likhwelile. Impahla zethu kuhamba sethatha ngaphandle kwelizwe. But isalary yethu yale yedoda justice. So impahla zethu kathesi even ezizeleke zemkambo lezo zithengiswayo lezi abazithi ngezisiphileyo lezo. Asakwazi because zishiphesi last time when I checked. Izolo bengikhanyela lami i-trouse zami nezidabukile ngithanda akunolunye ekhanyela thole i-$60. Anjabona? And i-$60 yankhona ukuziphume manje. Iyabe funa ibhondi futhi i-RTDF yankhona iyabe ukuba $80, $90. So it's very difficult now to dress up properly. Ube sivalashi dressing as a teacher ume phambi kwabantwana sibili. Akusela amatha amaningi wakhangela izicathulo sebethungisa amabhanti kanye sekamuka. Anjengehende lezi ukuphonga ukuthi ungathungwa nje khonokho ukuthi lami ngikhanye ukuthi ngembethile. So ingazisahlangani.
Umnumzana Mduduzi Jubane ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esegokwe. Lokuqhamuke ukwesaba okukhulu kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko osenkundleni zokuxhumana othi bazahlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Izizalwane zakwamanye amazwe zike zahlaselwa njalo kwele South Africa ngenyanga edluleyo kwafa abaningi abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela abokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Njengamanje ngicabanga ukuthi singakhuluma ngokuqiniseka ukuthi zonke lezi zinto esizibona empeleni uhulumeni uyena ongemba kwa yonke lento ngoba ngikhuluma njengamanje ngiphuma eHosi Mampuru prison lapho okunabantu abawu 19 ababoshwe eHammanskraal mhla ka 8 August akade lokhu bevalele ngamacala wona lawa awe immigration masisi enkantolo uthole ukuthi inkantolo ibingazwisisani nakho ingavula nakho ukuthi bakhushwe ingafuni ukuthi iapply umthetho ngumthetho khona ukuthi umuntu mayethe ufuna ukuthi le asylum kumele angaboshwa khulule kodwa namhlanje siphume enkantolo enkulu lapho sesithole khona i-order ehambe yafike yamisa yakuvuma ukuthi cha kungumthetho lokho kufanele vele akhushwe lowo muntu. So empeleni masingabheka ngeviki elipheleleyo kukhushwe abantu abangu-87 futhi eBoyzen nale-Johannesburg akade beboshwe bagcine okungekho emthethweni ngamaphoyisa okusho ukuthi kuyinto le singayisho ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni indlela ephathwa ngayo abantu bokuza akuyona mpela le okufanele ukuthi ngabe ekufanele ngabiyenzakala so basahlasele namanje njengoba sikhuluma nje
kodwa ezitaladeni lapho lase emavinkilini lendawo ezazihlaselwa kunjani khona
no ezitaladeni okwamanje inani liphansi kakhulu okuyikhona lokhu futhi njalo ukuqhubeka kwenza abantu bazivuzile ibuzo ukuthi kanti abantu balapha eSouth Africa makuthiwa khona banenzondo enkulu kangaka leyo ebizwa nge-afrophobia kumbe xenophobia eyokuthi balwisa abantu kuyikuthi yinto ephakathi kwabo kungenxa yani lento yenzakala okwensuku ezimbili kumbe ezintathu ukuthi iyaphela kwesinye isikhathi abantu baphila bonke kahle baze bathathelana amakhosikazi uthole ukuthi umuntu wala eSouth Africa ushade nomuntu wokuza akunanto embi kusho ukuthi le ngxabano ekhona thina njengaba abaku African diaspora lento besishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano siyibonayo sibona ngathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu lengqondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu esenza ukuthi kube nale ngxabano ngoba masibheke ezitaladeni njengamanje ayikho into etheni esiyibonayo abantu baziqhina nje ngokufana yilokho ukuthi abantu basesaba nokuvula iy'tolo zabo lapho kubatshontshelwayo ngoba phela bengazi ukuthi kungenzakalani mhlawumbe uma bengayivula kodwa ingxabano le besiyibona ukushisa nokushaya abantu kuthule nje akunalutho
khona emahostel lapho kade sisizwa ukuthi yiko okuphehlwa khona udlakela kumi njani
khona nakhona emahostel kulezo ndawo kuyahambeka nje kuthula kunanto ethile yenzakalayo sizwile sibonile nje omunye umbiko futhi okade
oqala ukuzula namhlanje osuka kubona lapha abachayela ama truck lawa ama long distance uthithi wona lapha phakathi kuka October mhlawumbe mhlaka 15 into 19 ngakumbuli kahle bazoqala futhi babuyele bayedeleka baxoshe abantu o driver bangaphanga bokuza into esiyaziyo kakhulu kazi ngeyokuthi yona lenhlanganiso ebizwa nge-ATDS iyinhlanganiso yodlame nodlakela yona enye yezinhlanganiso edale yino udlakela obelukhona and sokungenzeka ukuthi bakhona abayisebenzisayo ukuthi yenze lezi zinto ngoba labo abayikhokhelayo nomthetho awukafinyeleli kubo ngoba thina besibhekelela ukuthi abantu abayibona abangemva kwale ngabantu bekufanele ukuthi uhulumeni ngabe sebabophile ngoba phela nakho kunama organizations afana nabosi sonke ahambe ekhuluma sobala ukuthi wona yiwo athi abantu bokuza kabashaye baxoshe.
Umnumzana Vusi Moses Panda isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukutshutshiswa kwecala eletheswa owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko kuzaqala mhla ka-12 ngenyanga ezayo kuye phela mhla ka-15. Umphoko wetheswa icala lenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lona lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uzaqhuba umhlangano labasekeli bezanu-PF kobulawayo ngesonto. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi abahle okhulumayo ngohloniphana umoya ophindi laphana esekwandeni tebe. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngilapha eJoburg nje ngithanda lokuthi ngikhonzele abantu basekhaya laphana komoya kwepindi entepe nje konke lasemawana abafowethu labantwana nabazukulu lapha ngikhonza kibo laphana. Mina nje okungihlukumezayo nje indaba yena leyi esizwayo ukuthi-ke umanje kubade kufaka ama-intake labo ramanes ukuthi ezabelweni zakithi esindebeleni kodwa basuke bandisa abantu abokuza abangasibo basesindebeleni. Leyo nto ngicabanga ukuthi ayibi nomthelelo omuhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kube yabhekisiswa kahle then kube sokwenza ukuthi ezindaweni zakithi phela bebese beyafaka abantu abakhulumayo ukuze bekwazi nokuthi bencedise abantu. Ayisibo bonke abantu abazosulimi lwesishona otherwise bona engathi leyo nto iyahlukumeza kakhulu ilungele lathi singabantu bakamthakazi.
Bonani basakazi abahle bahlethela izindaba ezimqotho. Siyacela nje bakithi ukuthi ngani umnankagwe yakhe ephumule kancane ungenela yokuchamisa sibone ukuthi uyehluleka kanjani. Siyahlupheka bantu indlala amanzi isibuya kusela hhayi hayi kunzima badala ubaba lokhu akhe ezama ukuhlala phansi uyathenela ukuhambe siyalelale kadeni imali leniithola ngaphi.
Njani Studio 7 nabalaleli amalami ngicabangela ncube njalo. Mina ngikhulume ngokuthi indaba leyo amadoda azokuthiwa basazokhathwa laba abakhona laba angathi basabhekwa kahle. Nankho-ke manje sokuqala sosiba indaba enye futhi ukuthi obulawayo sosiba lamadoda okuthaziwe kumbe onesi laba sebezovela kwezinye iy'ndawo bevela like emashoneni kodwa abakobulawayo bekhona. Why vele besenza njalo? Because baphezulu lokho bephezu kwe-grand plan yabo yokuthi vele abafuni lutho kithi kuphuthuke lutho abakithi behlale behlupheke vele endaweni yabo. Ubulawayo kumele kuhlale usebenza abantu bakobulawayo. bafana le ma office ngezibhukeni ukuthi bafaka abantu abavela khona le mashonale. Kuma manje igama lomntana nami latshintshwa ngenxa yokuthi umuntu owayembhalela igama wayengweshoneni. Elinye lomna wami olandela owesi-4 latshintshwa futhi ngenxa yokuthi kwatholakala umuntu lo weshoneni. I-last born yangithi engumfana yatshintshwa futhi igama. Lo-ke watshintsha isibongo. Instead of Ncube bazibhalela uDube. Kade sekunzima ukuthi yena sengongwakoDube uyedwa efamilini esingu-9 yena uyedwa wakoDube. Yini naleyo ngenxa yokuthi kugcwele bona abantu beshoneni. Kade sugogo uma engafike ekhuluma laphana esibhedlela ethi ugula soso angeke amuzwe umuntu wangkhona ngoba vele abasazi isiNdebele abasifundi vele. Izanu so hayi labantu bakithi bavotela wena izanu angazophuma kukhanda kanjani.
Bazali isimo sibi kakhulu kazi sibili kakhulu. Ngicela lidlulisele umlayezo lo kubangane benu abazaphathisa impahla khathesi usiyaphela amaveki amabili. Impahla ezivele zingavunyelwa eborder lingazilethi lingabaniki abantu ukuthi zibuye ngoba ziyathathwa kulamapholisa awe anti-corruption asebophe amazimra angu-4. Ngikhuluma nje namhlanje nje so bayakhuqa injwayelo liyana eRamakhwebana kayikho until further notice kayikho injwayelo. Abazi indlela yemayitengwe abatshele amabhodi babo abangobomalayitsha izihlobo zabo ezingobomalayitsha bahambe bayeziphumela emayitengwe bahambele impahla zabantu safe ngoba abasoze baphutshe eRamakhwebana. So kusinzimele kakhulu kwethulwa imota kubonakale ngaphansi kwayo ukuthi ilani. So please olomfo wabo olodade wabo olani ofuna ukuthumela akake aqale ame mbijana o anike umuntu ozoyaphuma ngemayitengwe. Lokho kuzokwenza ukuthi impahla zenu zibe safe zonke. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ku-Studio 7, siyabonga ithuba elisiphalona. Ngigama lami u-Adolf Shaba. Into engifisa ukukhuluma ngayo, ngiyakhala kakhulu ngesimo sezwe lakithi. Into ziyakhuphuka, ama-prices akhuphuka everyday, kodwa imali zabantu ziloko ziphansi. Ngiyazibuza ukuthi ugovernment wakithi ufisela abantu bezibamba impilo enjani. From ama-civil servants kusiya kuwe wonke umuntu osebenzayo, ngiyazibuza njalo nalaba ababefake ithemba labo kumnankakwa vele ukuthi uzotshintsha isimo futhi babevele becabangani ngoba vele indlela acabanga ngayo, indlela umgaba ayecabanga ngayo, indlela ayeza ngayo, indlela ababevele beseza ngayo kudala. Nabayahamba la amakhehla la wonke ephume ngoba vele indlela abacabanga ngayo, indlela ka-1980 la manje sesiku-2019 singena ku-2020.
Sanibonani ku-America, u-Voice of America. Sibonge, siyabonga njalo ukuthi besinikeza njalo izindaba ezibalulekileyo. Ya, okudingakalayo lapha eZimbabwe mina ngizo. Okudingakalayo lapha eZimbabwe ukuthi kulandle khona abantu bahamba begcwala wonke amazwe, abantu baseZimbabwe bona babuyisa belungu, bona labelungu la mawone khona lungisa lapho. Ma uyenza wrong uyenza right. So bona bawona bathathela nabelungu amaplaza babuyisa belungu ukuze i-economy ibuyele back ibe right. Abantu ukuthi kona sithola umhlaba kusebenzi lokho ngoba sinazo into zokulima. Bona manje umhlaba la ufuna into eziningi, ufuna ama-fertilizer, abantu abalamali. So abantu bahamba belandela abelungu beze beyokuthi e-Europe. So into enjani naleyo sokungani kuthiwa abantu ngathi bayagula emakhaya. Kanti instead yokuthi nje babuyisa abelungu kusetshenzwa kube right plus omnankagwa vele akula mbuso wabomnankagwa. Omnankagwa ngamasoja laba bahambe beyohlala kuma-barracks babe ngamakhomanda lapha kufunakala upresident ozolungisa ilizwe. Ayikhona umuntu ozokhomanda njengamanje nje uyabona indlela ayenza ngayo, uyakhomanda lo muntu akabonisani nabantu.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 0860465038. Nxa lirekhoda imbiko yenu ibani leqiniso, lirekhoda kungelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wakwele Botswana uphakathi kokulungiselela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kuyona le inyanga. Uhulumende wenkazatho osanda kubunjwa kwele Sudan usukhethe umahluleli omkhulu wesifazana. Ngokwakuqala embalini yele Sudan ukuthi lokhu kwenzeke. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Imizamo yebandla eliphikisayo eMelika yokususa umongameli Donald Trump embusweni phezu kwecala lokwephula umthetho ingene kwelinye izinga izolo kulandela ukubotshwa kwabantu ababili abalobudlelwano legqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani. Umnumzana Lev Parnas lomnumzana Igor Fruman babotshwe ngolwesithathu bezama ukuphuma eMelika besegcekeni leDallas International Airport. UParnas loFruman betheswa icala lokungenisa imali eMelika ivela kwele Russia ngokungekho emthethweni beyisebenzisa ukukhankasela uTrump lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans. Abasolwa laba babikwa besebenza njalo legqwetha likaTrump uGiuliani kuphenyo lwakhe lokudinga amacala enkohlakalo. Umongameli Trump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele Ukraine. Lanxa uTrump esithi abasolwa laba kabazi kule mifanekiso ebaveza bebonke. UTrump wetheswa umlando wokwephula umthetho ngokucela umongameli weUkraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademocrats baphakathi kokuphenya lolu daba emizameni yokumsusa embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uyabona iAmerica lapho engathi isingene in what we can say constitutional crisis. Uyabona isisekelo selizwe asisalandelwa. UTrump usesuke wafuna ukuthi afanane ke labo bonke laba bantu ayehlala ekhuluma kuhle ngabo opresident ababi oPutin bonke laba beNorth Korea, Philippines. Uyabona ama despots vele abantu nje abalombuso ocuku uyabona ngoba nxa sekuku constitutional crisis enje akusachiya nanga kakhulu le yakithi eZimbabwe. IZimbabwe anti yabona izana uPF tine yasingenisa ku constitutional crisis for the past 40 years ingalandela isisekelo selizwe. So konke lokho esesikubona kusenzakala kathesi kubo Trump labo Giuliani inyaka-nyaka sibili esitshengisa ukuthi iAmerica layo hayi isiyangisa kakhulu nxa kuyikuthi yiyo ebeyi-proponent of i-democracy efuna ukuthi khona abahamba beyithumayela emazweni wonke nje emhlabeni wonke ukuthi kumele libe njengathi thina singabantu abalandela esekelo selizwe, you know, we are constitutionalist kunje kunje. Hayi akunjalo sibili ngoba nanko Giuliani khanyela kathesi ngabantu kade beletha imali ngudlu lapha abantu laba ababotshiwe ababili njengoba kade usitsho Nkomo ngabantu abangama kruku sivili endaba ama Republicans abaletha izimali ngudlu zingena khona pelizweni ukuthi zizo sponsor inyakanyaka yama Republicans ena le kuvi kakhulu ndoda o Trump baphambanisile kakhulu ikovezama ukuthi beyifihla sihle indaba yabo le yabafuni ukuthi khona abantu bebuye ku Congress lapha bezobuzwa imbuzo uyabona. So kuvi ndoda kuvi kakhulu.
Igqwetha lika Trump uGiuliani yena njengoba laba kungabangani bakhe bebesebenza bonke ngaba njalo icala la yena
akakhulu sibili phela nomzana Nkomo uyabona uGiuliani hanti yilo phela igqwetha lika uPresident uTrump so izinto ebezifezwa nguGiuliani vele bezivela kuyo Trump zisiya kuGiuliani uGiuliani sebenza laba njani abadala laba babili laba sebebotshiwe FBI so izinto zonke lezi bezivela ezinjani zivela phezulu siya kuGiuliani zisiya khonale so uGiuliani khathesi nje so kumele ukuthi libone ukuthi ziyamkhalela uyabotshwa khathesi uTrump inhlanhla yakhe kokona ukuthi uPresident who is serving cannot be indicted
khona ukuthenga amatikiti aya endaweni nye elingekho eliphendukayo ama one way tickets bekuyikuzama ukubaleka yini
ayikubaleka sibili ikubaleka sibili ukuphuma sibili jumuthi sengitshaya phansi ubalekela icala sibili akunjele phela ngama Americans babethengelana ama one way ticket and at this hour foot dabuyayangisa kakhulu ikuzama sibili o Trump ukuthi khona sebebanjiwe ukubanja sebebanjiwe sibili o Trump sebezama nje ukuthi bephomuka ufihla sihle ngapha la ngapha la ngapha but sokuphomuka uzidubukela khona kodwa uyabona lama whistleblower kathe sephomuka kuba manengi abantu labo sebephomuka uyange ukuthi how kambe shizo into sesegcekeni lezi lama Republicans lawo uyabona ama voters aseyangeka kathe ngoba ungakhangela kathe abantu abafuna ukuthi khona u Trump ebe impeached inamba yakho na silokhu ikhwela phela lokhu ikhwela sibili okutshengisa ukuthi ama Republicans lawo sebebonile ukuthi lapha kulempambaniso ekhona la
umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pa kwele Melika kodwa udabuka esilobela moyo esigqibela izindaba zethu zekuseni ngengoma yakhe emnandi ethi iludogwenyu usotsha lidlozi uhamba phambi kwabo bonke abahlabeleli emhlabeni jikelele yinqwele and amfuni mntu ophikisana lami kulokho sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAtuz isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo eliphansi. Sokuqhamuke okwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko othi balakho ukuhlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke kuhlelo khonapha kustudio 7 na kuhlelo lwezindaba ngolwesibili. Okwamanje kwanele mthokazi omuhle libe lempela viki elithukela.